lokho kuyamangalisa kakhulu, kuye kuthusa ngoba ngibona ilizwe lesiphumele kangaka singabuyela emuva endulo khona-ke lapho kwakubhadala khona besebenzisa lo kuthiwa i-butter trade yokutshintshana impahla sibuyele khona fane sasikhona shuwa 21st century.
Manje lina njengababalisi kukhona yini elikutsheliweyo ukuthi imbuzi lezi ziyagcinwa ngubani, zeluswe ngubani?
Leso yisimanga lathi sikuthola kuma-news, siphonga ukubala kwi-newspaper, asikatholi official ncwadi ezisho ukuthi into yakhona iyakinjalo. Kodwa khona kuvele kuyamangalisa ngoba imbuzi yakhona uzayithi yimalini, inkukhu uyithi yimalini, uvele ivalu uyathatha khonapho, yikho uyashupha khona. Ngingaba le mbuzi zami bathi imbuzi eyodwa ye-$50 nafuna ukubhadala i-$50 bayawuthini, ngani sezingu-2 sekuyisebefanele bangithi i-change eyimali. Bonke abantu besikolo ngingakuthi abhadale ngembuzi i-change yakhonyakile.
Manje njengababalisi kukhona yini eselike lacabanga ukuthi lizakwenza ngodaba lolu kumbe khona ukuzwisisa ukuthi kuyahamba njani?
Indaba leyo ukuthi siyizwa siku-holiday le, siyibale kumanyesithepha siku-holiday. Mbona uthi ukuthi nga after independence holiday sekubuyele emsebenzini, izasangilandelele kuzwakale ukuthi kade kuthiwa bazasebenza njani into yakhona. Ngoba uthi ukuthi kuzosande kwakhiwe izivaya ngasikolo ngasikolo, kuqalise ukufuywa imbuzi. Ezizathengiselwa bani zonke imali yakhona iyeshuphayo? Zithengiswe njani? Kube nenye i-butter trade futhi, ababhukubhela zoziyowathenga ngembuzi lapho yakuzothenga khona. Into emangazayo.